sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi selifika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zivangela khona ukubeka izingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mkhondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Engifisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama-festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi lithe phezulu dlana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisizithathela. Wonke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo unatha mpela utshwala ngesikhathi lesi bechayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomakhuzi ekuchayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcina sisiba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
phambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi ungasichazisela ukuthi kwahamba njani njalo waphoma njani kuyo
mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo awu siyahamba lapha nankodwa ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu sasi-slower down yimi engangishayela nga-slower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi lami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke ngile truck esasihlangana nayo kwantungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imoto zibe ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabezo drive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazingele isikhathi eside sokuhamba i-traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama-recess nama-breaks batshintshane nokutshayela amavesenesukutshintshana ngokutshayela and laba abaku-commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqakathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi o-driver ba-resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo
lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli izindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokijini lentumbane koBulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza so kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile ngiqeda ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma uthi ngiyakufanisa ngithi ungifanisa lobani athi lo Mqondisi Moyo ulida weMthwakazi ngithi hayi ikufanana kwabantu from there athi hayi nguwe abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami
okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini
kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ngutsotso ufuna ukungcila khonapho wahle wafonela i-backup injube police station ngilalele le intumbane police station wacho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha I'm monitoring him gijimani lize simbambisane ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi kanti vele umele ngenye indlela wangilanda ke wazongithola lapho waqala ukukhuluma lami waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye peace police internal security and intelligence wathi usebenzela entumbane police station
wakutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelana
wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe ngambuza ukuthi icala lami ngelani wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumeni weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumeni weZimbabwe ngathi angikwazi lokho all of a sudden ngaphunyuka futhi kuye kwasokusiba mnyama ngarole egangeni lami ngendlela zami nje angikwazi ukuthi kwenzakale njani I can just say it was a miracle wagcina engasangiboni khonapho ke ubeqeda ukutshela laba abasuke endlube ukuthi gijimani ngoluveve road ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofandeke ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni hayi mina ngala ngiqinisele ngicashile lapho ade ngicashe khona ezwakala ke sememeza sithi yena yena uma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe impahla egqokileyo sonaleso isithombe engilithumele sona so ke kutsho ukuthi ke besengumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene
usisizwa njani wena moyo ngemva kwempi engaka njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agency kahulumende
ngiyabonga ukuthi ngomusa kankulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile langaphandle kokuthi inyawo zami lakathe sezikho zisavuvukile ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo ngaba lama small bruises ezandleni zombili kodwa hayi ngiphephile ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi kulicala kibo uhulumeni weZimbabwe ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi thina kasidli litho ngaye engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile bangababulali sebengakubamba bakuphoyizene sebengakubulala bengenza yonke into mina engisakuloyisa kathesi ukuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebona ukuthi siyancindezelwa kube ke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacithi
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obexoxa lo Gainer Gumede side we Studio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapolisa ngalolu daba kodwa kaphendulanga umakhala ekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lweCOVID-19. Abantu abaningi bakhala ukuthi lapho besehla indizamchineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport etwa Robert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. bozo ngo 26 December 2022 njengehlala pa wasofihla ndalo ukuthi ni thathe isikhwama anyime ngama ngaze ngadela to the extent ukuthi ama airport authority basitshelile ukuthi hayi asela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo zikhona so base sithi sibhalise to e-desk ama complaints. I did that and they were fill the form la khona basebesithi ngicheke emini ngo 3 ngase ngicheka basebesithi ano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo bacele ama details ami le luggage code number. So up until now I haven't got any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel when I lost Kwam. Airport Zimbabwe mbone kugcwele izikhwama mbona ngani izikhwama lezi ngezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe lawo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa e-Ethiopia mbona ngani into leyi angazi ukuthi ingabi ingaphi but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi ubanxa ngabala I think bengaba yi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke kumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamthineni ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane. Ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli sithi sihalalisele Merry Christmas le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi igenadele uJobu Sikhala ezidlalela iKhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho bembophelo wana. Hlizami buhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kushuthi wonke abasebona ukuthi aphila ngaphansi kwe-government enjani ezano PF ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngaliphelelwa ngoma yiphikisa izanu. Umuntu engafa noma kunini ma engabe phikisa izanu ukuthi ababone ngaso linye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi. Abantu bakithi awuke betholi labo uxolo lokuthi bevota ngobuningi izanu PF ihluleke ukuba riga ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathizana uPF iloku lalokho okuhle ngiyabezwa bayikhulumela nje uma lathi inkomo kodwa kusala bonke abantu abasupportizana ngoba bakhulumela izano ambona ukuthi uThixo bayamazi noma bayamesaba abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezano kuyisinengi siphambi kwaThixo so abantu bezano bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo soze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizana uPF futhi bedibalikhulula ekucindezeni kwabelungu so sibuhlungu kakhulu nje singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlale inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo siyabonga
ngivuka njani studio 7 hayi siyabonga mina ngikhuluma ngumtshiso ngicela usizo kimi contact number ngengizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi angisakwazi ukwenza ngokusendisilanda ngumbe ngulo munye uthambani umfundisi kuthi azokukhuluma wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla izilimo ukuthi sitshintshe umumbu angisakwazi ukuthi kwakunini so kangilayo inamba yazakhe lowo muntu ukuthi ngikhontakthane laye angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi ngizwa ukuthi ngenza njani ngoba lama-hectares angaba mabili engingawasebenzisa ekuhlanyeleni izihlahla ya i-2 hectares ngingayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isekhiwa ivalekile so bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma angisakwazi ukuwusenisibanda ngumbe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngama-sundays kangisakwazi ngicela lingincede studio 7 xa information le ngiyakwazi kulayo ngoba umuntu lo khulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa ye ukuthi ngasuka ngaba out of nasingena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha ngicela lingincede ezinini zami lingithumezele inamba zikamfundisi ngoba olima izihlahla ezilezayisithi siphume emunjini ngizawe ngiphindaphinda please ngicela lingincede linginike inamba zakhe ngikhontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumeleli kahle
linjani lonke kwele Zimbabwe mina ngikhuluma ikobulawayo into enzisa ukuthi ngikuphela ngabantu ababotshwayo ababotshwa nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho ebebotshelwa ukuthi bala lokho abakufunayo kutho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho so nabanye abantu belokho besibasemajele belokho besuphika thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu basuphika kangaka asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula engxenye sizakhululeka bantu bakithi thina esihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubonela khatshana unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho
basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangane lisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo iletha zinjalo ukuze sasite emhlabeni wethu sihlezinjani siyalibonga kakhulu simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shuwa ukuthi kade badlisa wani laba bantu uyezekhomenta into engekho yena uhlala khona legwanda uyakhomenta ongayaziyo ungananzelela kathi esikufollow sroad kule bhasi kukhona esiuba ngewange eka extra sithe uyileyo bhasi ngenxa yamagodi kule gonyethela ekuthweliswa mindelawa ngenxa yamagodi kathi esimdlala ukeanu green wosukuyile esenpool ngenxa yamagodi so ukuthi ekhomenta esitheni hayi le mgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo osilayo uyalungiswa siyalungisa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwale into embi ayibuka ngamalaka kanyake nanzelele ngujoseph chuma lobo bantu kuzovu pilifu kauli ai ah katesi jilio mali aji nkumambila mtata angapilai ama tutabanya vantu shua mnanyamanga utikati kwa vikuipu ino kubanje nileo kwa vikubanje nile shua kuchutu kusupeka kwesizwe sakibo kakuba shupi langai kukura hundi hatu itabantu babone ngani nitu enlesi uti langai ngapinda futi ya viraiti ai ah kakusati uti kwenzu ulu utungubo kwenza agala veli kuto abantu benga kubugi vezi nitu enlesi langabe kubuona pela basi tulele kupela kwenza agala kwenza agala kwenza agala kwenza agala kwenza nkosi yami asas kutu mdi mpela unga kangeli kutaleli loto mdi mwea pindisee labandu mabandu singa wazi
nilivingelela lonke mwafaka zaba kiba la kutete seve ni nilivingelela lonke nilivingelela lomtoka zonke kumakomba noma nomtaka nisite nisikatele ni jama bandu wako mtaka zinsuko zokuphela kwemnyaka ufana siyo nazeli nilivingo zekite ezi mpido nizeto driver kwa nizimoto samba kwa nizimoto andalato samba kona, esijabula kona singa chabula sivyo skote nge zimpilo zaitu, mabumi ya kupela pengwa ze zimpile ni zaitu, lako kukwa yuso, ndu kota kwa sonu wete zionge nene, mabumi ya kwa zailo sonke singa bapili lewe nko senu chesu, lamu ya bohame
lao kebe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp unombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale lesenethi eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni se-The House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe lemelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlokoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela siyanazela ukuthi vele konke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangela. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenzwa izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazonzikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile kathesi usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiyejele ngendaba ka-January 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena e-Capital abanensele semajele. Yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngumbono wami abasekeli lokhe elako kodwa abaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ngabheka i-runoff ye-senator eke yabakhona e-Georgia. Uyananzela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kafuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ngomhla 2024 ukuthi abe presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe liningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi ebe yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate kwama-Republican ehlangana lo-Biden. Ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe u-Biden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuya kusenzakala ngesikhathi leso. Kumbe ikhono yabe ngahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele u-Trump.
Lo ke ngumnumzana uBusani Ntini olandela izombusazi weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.